abanye baye besithi ukuvota kakushintshi lutho kakumedi kungangcono vele sizihlalele sidalise isikhathi ngoba izanu p f iyaringa ama-election kuba ngumbono wabanye abanye bese besithi abamele sasibakhethe kabakaze basebenzele uzulu basitshengise sibile umsebenza womfutho ekucineni sigcina sibonisa zathi kakusiphathisi ukuthi kuvotwe abanye bese besithi njalo abameli ababekhethwe kwesinye isikhathi babe ngenani ngezinto ezenzakala kwelakithi emandebeleni babe bengaphatheki kangako ukuthi basincedise yikho-ke ukuvota kakusincedi ngalutho kuba ezinye zezizathu zona lezo ezinye zezizathu ezokuthi indawo lapho kubhaliswa khona ziyabe zikhathana lalapho abantu abahlala khona abantu-ke bese bedoda-ke ukudlalisa isikhathi sabo-ke behamba imango emide besiyabhalisa abanye abaningi njalo kabalazithupha kulo hlupho lokuthi izithupha abantu abalazo abala ma-birth certificate bale nhlupho eziningi siyakwazi ukuthi baba nobhuqazwe ewagede abantu lapho abazali bababhubha abantwana bengelazimali kodwa ekucineni kuyasilimaza nxa sesingabameli abalutshwane edale lephalamenti ngoba i-development ebehambelana lokuthi silama-sit amaningi ongakanani
umnumzana fuzwayo wena uthini ubona kuyini kahle kahle okwenza ukuthi abantu bengabhaliseli ukuvota ngobuningi
izizathu ezishiwo ngundlovu ziyizo kakhulu abantu kubalekele bavotayo abantu kababoni imfinto njalo khonokho inkulumo kababa lo ukuthi ngo-2030 yabelekhe khona psychological yenza abantu beluze i-confidence ngevota baye bebaliswa zona ezizinto zadeyile ziqoxwayo so ngibona ngazathi okuqakathekileyo ukuthi amabandla aphikisayo aphakama akhuthaza abantu ukuthi uma bengasukuma ngokuningi bayevota kungaba lo mtshintsho ngoba abantu sebelahlekelwe lithemba nokundla khonokho okubaliswe ngumdlovu okwezithupha okokuthi kunzima ukubhalisa kunzima ukuthi abantu bezuze izincwadi esingathi izithupha abantwana abasakhulayo nezinye zezinto ezenza kube nzima ukubhalisa
ufuzwayo uyavumelana lawo izizathu zakho ozitshoyo kodwa-ke mina bengifuna ukubakwazi ukuthi bakhona abanye sizwa besithi amabandla akhona abawakhwabithi lina njengamabandla aphikisayo mizamo bani eliyenzayo ukuthi abantu bakhwabithe amabandla enu baze bele ntshukuntshu yokuthi bayibhalisela ukuvota
okuqakathekileyo abantu okwenza bathakazelele amabandla babe bebona ubumeli babo kulawo mabandla babona ukuthi kulabantu bakibo yini ababameleyo kulabantu abazwisisa inhlupho abalazo yini ababameleyo for example nxa sisendaweni lesengedinga sawumele izakhamizi zibone ukuthi balabo ubukhokheli kuleyo nhlanganiso kumbe sisebrithini e-baybridge kumele babone ukuthi ubukhokheli baa okubameleyo kuleyo nhlanganiso yikho kwenza abantu baphakame bancedise yikho thina njengebandla-ke esikilo le-citizen coalition for change silobumeli obuvela izigaba zonke ilizwe lonke yikho-ke hhayi asikaze sibone kulokukhonona ukuthi abantu bathi-ke kabakhwabithi ibandla lethu kumbe ubukhokheli bebandla
lethu afuzwayo wena uthini ngasikhangele amabandla ayo ezombusazwe aphikisayo abakwenzayo kuyabangela na ukuthi abantu bazizwe befuna ukuthi bayobhalisela kumbe labo yibo abayenza abantu becine bedonde
amabandla aphikisayo ukwenza kwabo kwehlaukwefuna abantu imimoya ukubana bengayibhalisa nokuthi bengayivota ngoba kanengi lengo uyathola ukuthi amabandla abethe abantu abangalabuntu abangayisibo ababafunayo abangayisibo baleyo ndawo as long as umuntu engabasebandleni ukuthi uzwanana labaphethe ibandla bamthatha bemsuse khona le ndaweni yakibo babedayisa abanye abantu ikakhulu yona leyi nto ngibona ngazathi iyandile kakhulu emathebeleleni ispecial kobulawayo ngoba ungakhangela kobulawayo kathesi ukuthi okhansini abangayi abangayisibo bakobulawayo abafakwayo khonokho kwenza abantu bakobulawayo bebone bengalasizathu zokuthi bavotelane so ngibona ngazathi kuqakathekile well mbonile odakusenzini ngoba bunube labomama ukhuphi bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisa kuqakathekile ukuthi beyonikhaza abantu ukuthi bebhalise bekhuthaze nebandla labo ukuthi kalifake abantu bendawo
ye nanto udaba babandlovu
angilaqiniso lakho khona lokho ngoba phela uyabungazi ukuthi lowo muntu uzalelwe ngapho akhulela ngapho kuqakathekile ukuthi umuntu azalelwe akhulele kuleyo ndawo abe yisizini yaleyo ndawo njalo abantu yibo abakhethayo thina-ke kuhle-ke kubandla ye-television coalition for change ekuthini nxa kukhethwa umuntu ozamela abantu mbe kukhansile mbe kusephalamende izakhamizi kuleso sigaba ezebandla lezingayisizo zebandla esingathi ama-stakeholders balomutho bayasho ukuthi lowo muntu bayafuna ukuthi abamele na kumbe hhayi so kuba kuhle kuyalethwa ebantwini ngithemba ukuthi-ke ngo-2023 sindalo sesi-improvile i-system yangikhona yokuthi izakhamizi ama-citizens endawo ama-citizens akobulawayo abe lo musho omkhulu kulaba abazabamela edaleni lephalamende lakuma-councils
ye mnumzana Fuzwayo wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Ndlovu
hayi uNdlovu engabe khuluma okuqakathekileyo ukubana ibandla lakhe beyond ukukhuluma ukuthi lizalalela okufunwa ngabantu sikubonile odaselikwenza ku-Ward 26 likhambisile babhala baze badinga lezigidini zabo kukhulume kakuhle ezivela ngale kwahlangana.